laba bantu kabayenzanga lutho. Icala labo kuphela yikubana bangamalunga ebandla eliphikisa, ibandla eliseparliament, ibandla elibusa ama councils. Kanti ipolitiki ayisavunyelwa na kuleli lizwe. Amaphoyisa kawame abantu bebuze laba abasembusweni ukuthi bazisebenzisa njani imali zelizwe, bazidla labo bani, basibusa njani. Amapholisa lamanye ama institutions engasetshenziswa ukuncindezela ama citizens nxa ebuza izinto ezifana lokuthi babuswa njani, ngoba lokho kusemthethweni.
Isikhulumeli sezano umnumzana Patrick Chinamasa simuzwe ekhuthaza abasekeli bebandla lakhe ukuthi baphindisele ngodlakela alubana evete bahlaselwa ngabasekeli benu mhlaka 31. Lithini ngalokho?
Into yakuqala uChinamasa udiba ngokuthi le into nxa eyikhangele uyithatha eyenze angani yinto yezano against abanye abantu bonke belizwe kumbe abe MDC Alliance. Abantu bamanyene nkomo ngendlela emangalisayo, ngoba into abakhuluma ngayo bakhuluma ngento efanayo. Hayi, sifuna kube lemisebenzi, sifuna kube lezibhedlela, akasifuni imali zibe zitshontshwa. Bamanyene kakula kuthiwa lo ngowezanu, lo ngowendu kumbe ngowayiphi party. Akakakunanzelela uChinamasa ukuthi khona ngaphakathina kwezanu bayakhangelana ukuthi labana yibo abadlayo laba kabadli. Kakwazi khona lokhu ukuthi-ke izanu layo iningi labo sebemanyene lama citizens seZimbabwe yonke ukuthi hayi madoda line elidlayo elibalutshwana manini, asifuni kubuswa ngaleyo ndlela. Kakunazeleli lokho uChinamasa nxa ecabangela ukuthi khona amaZimbabweans azabonakala besiya kulwa besithweni ngwezanu, wena ungwe-MDC, wena ungwayiphi party, bona bobabili belambile, bobabili bengelamsebenzi, mbona ngani uzadana.